Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 22 Mbimbitho 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izikolo ziyavulwa lamuhla okuhlandla lesibili kulokukhonona ngokusilela kwemali ngabazali lokwesabela ukuthi igciwane le coronavirus lingalumatha njalo ezikolo.
Abazali badonsa nzima ngoba sinanzela ukuthi impilo yezinyana abaningi abasebenzi layo intengo yezinto iphakeme kangaka.
Inani lababulawa yi-COVID-19 lokhu liphansi kubhubha poste oyedwa ngalanga linye. Sokusele amalunga ebandla le-MDC Alliance angamachumi ayisikhombisa lantathu 73 edalele ephalamende kulandela ukuxotshwa kwamanye amalunga ngamanye amabandla.
Asoze sithi khona nxa uJames Mushore kumbe uObed Gutu esiya kuzana uPF kumbe uMashakada kumbe uMorgan Komichi ikukuqa khona ngoba kathethe sikhangelele igeneration entsha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Izikolo ziyavulwa namuhla ukuhlandla lesibili kulokukhonona ngokusilela kwemali lokwesabela ukuthi igciwane le-coronavirus lingalumatha njalo ezikolo. Abantwana abaloba umhloliso lumnyaka bavule ngeviki edluleyo. Ezinye inhlanganiso ezilwela ilungelo lamatitshala zithi bekumele uhulumende aqale alungisise izikhalazo zabo andubana evule izikolo. Lezi zikhalazo zigoqela iholo eliphansi lokuthi izikolo ziphiwe okokuvikela ababalisi labantwana igciwane le-coronavirus lanxa amanye amatitshala esehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 okwakuqala. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawa Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Abazali badonsa nzima ngoba sinanzela ukuthi impilo yezinyana abaningi abasebenzi layo intengo yezinto iphakeme kangaka. Abazali kuyabahlukuluza kancane yikokwenza ungathi badonsa nzima. Njalo le ndaba nayo ukuthi i-COVID-19 isakhona, abazali labo ngathi bayahlanganiseka emakhanda ukuthi kambe kuzahamba kanjani.
Manje zona indleko ke ezama-school fees labanye bama-boarding bazayinelisa yini umumo unje?
Well, ngase sikhangela indleko ye-school fees eqinisweni ukuthi abazali abaningi kuzabehlula ngoba siyananzela ukuthi i-fees zikhwelele sibili ngendlela emangalisayo ezisa ubuhlungu. Ungananzelela abazali abanye mbona ama-boarding schools laba bavule ama-class lawo okuthiwa ngama-examination class abavule kuliviki ephelileyo. Kulezinye izikolo ezigcine ziphendukisa abantwana zithe zibabuyele ngemakhaya ngenxa yokuthi abazali bengenelisanga ukuthi babhadale imali yonke. Yikho lapho uhulumente angenele khona sesihlakula umuntu okufaaisikolo ufanele sikotshe umntwana. Kodwa eqinisweni kuyasitshengisa ukuthi abazali ifees abasuke bayenelisa. Njalo vele abanye bayakhonona ukuthi le mali abayibhadalayo ngale muva i-corona yabo yabakhona yahlasela kwavala, so abazibuza ukuthi imali yabo leyo yayanga. Kodwa eqiniseni ngokuthi abantu bayalamba, abantu abasebenzi lama-lockdown labekhona bona abasebenzayo baye balesikhathi sokuthi badonse nzima bengasenelisi ukuthi bathole i-income. Ngokunjalo abazali bayakhala sokuthi i-fees ngibona kuza kuba lobunzima ukuthi abazali beyenelise. Nxa izikolo zingasabanga lozwelo, abantwana abaningi bengaxotshwa becile bengasafundayo ngenxa yokuthi intengo ye-school fees iphakeme kangaka.
Lona igciwane le-coronavirus leli ubona ungane alisoze limemetheke na nxa izikolo ziyavulelwa abantwana bonke njengalokho okwenzakala?
Izikolo zivulwa kule ngozi yokuthi igcikwane lele le-COVID-19 lingabuya lihlasele futhi ngoba ungananzelela bese ku-lockdown leyana ebingathi iyabamba kancane, abantu behamba ngezincwadi, abantu bengavumi ukuhamba-hamba, le curfew ibingathi yafinyezwa ukuhamba hamba kwabantu isiyathaya u 8 o'clock. Kodwa umongameli weZimbabwe upresident uMnangagwa wenele ukuthi avule kwale amaviki amabili ayedluleyo lamasuku ezithile kuvuliwe. Kuyananzelela nxa igciwane lingacasanga endlela kodwa liyananzela ukuthi igciwane likasho ukuganza futhi kusitsho ukuthi abantu bangakasi ukuxubana lokuhambahamba banikana. Ngokunjalo-ke kulokwesabela sibule okuningi kakhulu ebazalini lakumphakathi nje wonke weZimbabwe ukuthi ukuvula kwezikole kule ngozi ukuthi igcikwane leli selingakasi ukumemetheka futhi kugcine ngezokusitsho ukuthi futhi le lockdown liyane eyedonsa abantu kakhulu ukuthi kungabi le movement igcine sikhona phose lezikole zigcine zivala ngoba siyezwa futhi siyatshela ukubana sokulala i-phase 3 eyaleli gciwane ezayo siyizwela ikakhulu ngapho kwamanye amazwe aphesheya. Khona kuyasithengisa ukuthi kule ngozi yokuthi igcikwane leli ngakina limemethekile. Njalo okunye okuhluphayo ngegcikwane ukuthi izikolo azila imali yokubana zithenge i-PPE equipment leyane yokuvikela lama-sanitizer lama-disinfections abanayo leyo mali. Ngokunjalo kuzaba le ngozi yokuthi phose i-environment abawuphereta kiyigcine isenza igcikwane limemetheke abantwana sebethela ngezikolo lababalisi kule ngozi enjalo.
Lo ngumnumzana Ambrose Vindi, umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 lokhu liphansi elizweni, kubhubha phose oyedwa ngelanga linye. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu ababili ababhubhileyo kumanani ethulwe izolo, kwatholakala abathathu bethelelwe igciwane le-coronavirus. Kusukela kwaqhamuka leli gciwane sokulabantu abazinkulungwane ezingamashumi amathathu 36,665 abatholakala belegciwane le-coronavirus, kuthi abazinkulungwane ezedlula kancane amashumi amathathu 34,269 baphola. Lolu gatsha luthi kulabantu abayithoba munwe munye abagulayo kakhulu, abathathu bona begulela okokuthi basiwe kugatsha lwabagula kakhulu olwe-intensive care bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Amalunga ebandla le-MDC Alliance angamashumi ayisikhombisa lantathu 73 edale lephalamende kulandela ukuxotshwa kwamanye amalunga asefika amashumi amane 40 ngamanye amabandla abalisa ele-MDCT lele-PDP. Sixoxe lomgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleni North, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, ukuze sizwe ukuthi ukuxotshwa kwamalunga edale lephalamende lokuya kubandla le-ZANU-PF okwenziwe ngabanye abasekeli lenkokheli yebandla le-MDC Alliance akusoze na kubaphazamise kukhetho oluzayo.
Ku-113-25 kwakungamasenator, abanye bengama-members e-National Assembly. Kuze kuyofika khathesi ama-members e-parliament asekhichiwe e-parliament asexotshiwe ngokurikholwa, siyafika mbona ngani siku-around 34 kumbe njalo singabe sesifike ku-40 ngalaba abangu-6 abakhichiweyo. So ke okutsho ukuthi nxa kuyukuthi khona besingu-113 nxa kukhitshwe 40 kutsho ukuthi kungabe sokusele kuphela amalunga awedale lephalamende angu-73 nxa singasabalanga mhlawumbe labanye abangabe bengaxotshwanga kodwa babhubha. Kodwa mbonani kule sokusela about 73 ama-members of parliament ayiyo asephalamende kathesi.
Manje nxa likhangele linokwenzakalayo ebandleni khonokho ukuxotshwa edale lephalamende, labanye sizwa kuthiwa baya kubandla leZANU-PF, nxa likhangele libona ungani ukhetho linganqoba yini?
Ngingakutsho Gande, okwakuqala ukuthi wothi umbuzo wakho ngiphendule ngendlela ezimbili ngokuthi okwakuqala ngikhangele ukuthi ukuxotshwa kwethu ePhalamende kuthoni ebandleni. Okwakuqala siyakwazi ukuthi iZANU PF injongo yayo enkulu ukuthi kuleli lizwe kungasabi lelinye ibandla kube le one party state. Lokho yinto abayijongileyo, yikho bezasebenzisa konke okwe state, ama instruments awe state wonke nje poste abalawo ukuthi be make sure ukuthi khona leli bandla eliphikisayo lingasabi khona. Kungangcono kusale otitisi ababo ababe bathi laba ngabantu bethu, leyi opposition yet i-opposition kuzwa eZimbabwe kayisafunakali. Ngakho sokusetshenziswa ingatsha zonke zikahulumende kusukusela emadale kuze kuyefika emapholiseni, emasotsheni, sesingene kathe sabona lasepaliamende ukuthi leli bandla kalitshabalali ngazo zonke indlela. So ukuxotshwa ePhalamende kwama members okwakuqala kwakujonga ukuthi khona ama members ePhalamende esabe eqinise sithi ke asafuni kuba kule opposition, sesifuna kuya kuba kupopi wabo abamfunayo ukwenzela ukuthi kube le opposition yabo. Okwesibili njalo kwakujongwe ukuthi khona ama members of parliament bona ngokwabo bayi resource ku political party. So kwakuyindlela yokuthi kasikhiphe lesisikhwama EMDC Alliance esithola esivela kuma members of parliament, bese kusukwa ke khona apho siyakwazi ukuthi sokusobala ukuthi imali okwakufuza ukuthi ibe imali EMDC Alliance layo yakhitshwa yathathwa kwathiwa kayihanjiswe ngale. Now baphumelele na ukuthi ngokwenza khona lokho ibandla leli belenza ukuthi mhlawumbe lidilike? Hatshi, kabakwanelisanga khona lokho.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, ngumgcini sihlalo webandla leMDC Alliance esigabeni seMathepeleland North, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudabalunye siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuhlaziya udaba lweMDC Alliance lolu.
Asoze sithi khona nxa uJames Mushore kumbe uObed Gutu esiya kuZANU PF kumbe uMashakada kumbe uMorgan Komichi ikukuqwa khona ngoba kathe sesikhangelele igeneration entsha yabathungameli beMDC Alliance. Abathungameli bakhona kabanikwe ithupha. Asisuze sibe lo MP onjengoMashakada ongu-MP okweminyaka engamashumi amabili. Sithi khona siguqula nxa sikhuluma ngokuguqula izenzo, sikhuluma ngokuguqula leqembu leMDC Alliance. So mbona ngathi mina kuyafana ukuthi nxa kathe sizokuvunwa kathe sesikhipha umumbu owakudala omdala sesilungiselela ukuhlanyela umumbu omutsha ngoDisemba. So asingeke sethuke ukuthi ngoba uJames Mshore kumbe uObed Gutu uhambe kuZANU PF ye ikuqwa kwakhona nxa kukhithwa izinto ezindala kungena izinto ezintsha. Mina ngithi mina yikho kwakufanele kwenzakale ngo-2013 kodwa kwehlula. Ye kabahambe lapha baya khona bayavunyelwa yi-democracy. Ye so kuqulwa kathe sikakuqulile abantu bakhona. Akusoze
ngokubona kwakho kungaqhubeka kusenzakala ngalindlela sesiyafika kukhetho, kuyathembisa na ukuthi ibandla leMDC Alliance lingavuselela njalo umdladla elalilawo lenelise lokunqoba?
Sikhangelene lo khetho lika 2023 ukuphuma kumbe ukubhidlizwa kwamalunga eParliament iMDC Alliance kumbe abanye bayaxotshwa kumbe abanye bayarikholwa kumbe abanye bayangena kuZANU PF. Yiyo into elungileyo ngoba nxa sikhangelele ukuthi sizangena na ku 2023 sigqoke impahla ezintsha sile ngqondo entsha, kufanele ukuthi uqale kathesi i-rebranding ukuziguqula kweqembu ukuzilungisa kweqembu kufanele uqale kathesi kwenze ukuthi nxa sifika ku 2023 amalunga eMDC Alliance ayebe khona bamele izifiso zabantwana abazabe sebeleminyakele engu-18 abantwana abatsha. So mina ngibona ngathi ukuthi kulungile ukuthi kwenzeke kathesi ukuthi kube lokuhlukuluzwa kumbe guquka kweqembu leli. Yiyona ndlela eqakathekileyo ukuthi iqembu leMDC lizilungiselele lizitshintshe benze i-rebranding yokuthi nxa sokufika u-2022 no-2023 abantu abavotayo baye sebelombono omutsha ngeqembu elitsha elingelabantu abadala ababevele bedinga umsebenzi bedinga ngokwepolitics. Ye mbona ngiyavumelana lakho mina, akwenzakale abaphume nxa iqembu litshintshwa kumbe kutshintshwa ibizo kumbe kutshintshwa vele umbala wakhona, kakwenzekali kathesi ngoba yisikhathi sokuthi kube le rebrand.
umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecungula ezombusazwe ubexoxa icungweni leStudio 7 eseHarare.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald libika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa usekwele Tanzania emngcwabeni kamnumzana John Pombe Magufuli obe ngumongameli walelo lizwe obhubhe ngeviki edluleyo. Iphephandaba leChronicle lithi uAnastasius Banda owakobulawayo wabotshwa ngemva kokuqilibezela umngane wakhe uMary Matewele osebenza phetsheya wayefuna amthengele indlu ngamadola elemelika ayi-52,000. USibanda ubikwa wazithengela indlu emalokitshini lemota ezimbili. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umlayezo elithumele ngeWhatsApp.
Salubanani, salubanani basakazi bakaStudio 7. Ngiyabonga uhlelo elisethuyela lona loluhle kangaka. Ngibuye njalo ngibongela ukuthi indaba ezanu-PF la eziyaphumela egcekeni kwabonakala ukuthi kulesi kanye ngoba esikhathini esiningi kuhleli kukhitshwa nje izindaba zabantu be-opposition party kuphela. Kodwa siyayibonga iZimlife ngokuthi yakhipha yayazisa abantu lokuthi izigangi zikhona phakathi kwezanu-PF. Okuyinto enhle ukuthi kubonakala ukuthi amakhalazi abanjani. Okunye okwesibili izihloko, abantu kumele bekwazi ukuthi iZimbabwe imele ilungise sibambene. Lokho kokucwasana ngebala ukuthi iNdebele shona thakazi kumbe njani angikuboni kuqakathekile ngohlupho lwaseZimbabwe. IZimbabwe, abantwana beZimbabwe ngabalungise uhlupho lweZimbabwe bemanyeni. Ngiyabonga.
Sanibonani nonke kuStudio 7. Awu bantu bakithi, ngiyalibingelela lonke abanikuphi kwezwe kumbe kuphi komhlaba lapha elikhona bantu bakithi. Hayi, mina ngimpawule bantu bakithi ngalolu daba lwakithi ezweni. Liyabona nje bantu bakithi, i-sanction yalo iqhubeka iqinisa phambi ngendlela i-government yeZimbabwe eziphatha ngayo. Phela ukuthi i-sanction izaqhubeka ilokhu isiya phambili ibheke nje from 2020 kuzokuthi manje 2021 iZimbabwe azenzathi ngezinjani. Into encane kuyagcwaliswa amasotsha ebayishaya abantu, into encane kuyagcwaliswa amasotsha bantu bakithi sizohlupheka emazweni. Lawo la amazwe sikuphe ama-ikhonomi abasamanga kahle bazosiphumela silo sihlela emazweni ethu. And liweselethi lizwe lidebeta so alibonisi nje lokuthi izalunga ithi nakancane kuyabheda kubi. Into abazenzathi i-government liyane imbe. Yazi ngiyazi ukuthi into osalandela i-government lezanu-P F ukuthi uzitshela ukuthi iyenzani nje. Hayi, lokhuyana kuyanyanyisa. Uma ungathi uyabuka khona manje umqondisi njengoba bebayamdinga into embi yena uyenzileyo wanithi ngoba ube right uma esiyakhipha umuntu eplazi ngakho ukho umuntu akavumele ukuthi upanele uqhampe umuntu ezongena indlini noma umuntu ethina ngezomakhonyana ukhonya kanjani intanazo yakho. So liyayibona ngentinto yakhona ungayibheka isasele utribalism phakathi sihlasile sithi siyenze ngani into yomqondisi wala ma-tribalism izanu-P F enokwayele tribalism and abakithi abasesindebeleni abakuzanu-P F ungabheka abala msebenzi kwabo babafika le kuzanu-P baziphendula babawamashona so kanti nawamashona abasafani nokuthi aphela abayikhulumeinethebeleni abayikhulumele yonke into nje abayikhulumela yona about amashona phela sebuphendule babawamashona abasikhohlweni ngabo ukuthi abasase ngabakithi basihlamukela wona abantu badukile. So into fake isiyitsho nje bantu bakithi lo mqondisi la yento eleyotyo manje imncediseni into embizi yalena F namaphosa la ashaya abalandeli bakhe la arong ashaye abantu labo bantu laba kuthi abetoti abe-rong barong ukuthi batoyitoyile la amaphosa ashaya abantu la bantu abafaka abebhetshe ezukubhetshe because bonke la maphosa abona-rong alimaza abantu iphosa elinjani elilimaza umphakathi ebozobona khona nje ukuthi izanu-P F yona umuntu wesindebele naye ifunde phakathi. So ithi nabantu bakithi asindeyitokuba sibambane le phatha abantu abayifuni siyivoteleni siyinikeze namandla ngokubosa ukuthi abayifunakwento bangayifuni izanu-P F bayakwazi iyempumelelwe indlela yempumelelo abayifuni maybe bona ilizwe manje kuma-sanction bayikora ithuba lokuthi batshontsha kahle amagoli la ukuthi mawu kusabukumasanction batshontsha kahle wakhula nto zababona iyindlela yabo ukuthi beziphilise. So ikondlela imbusa abantu bakithi esindebele le phatha siyivoteleni yezasimelelisa that's wabona beyizonda bayibonisa iphakama sesiba lamandla.
Studio 7 nomuhle ekuseni yalamhlanje, ngiyabingelela sihloko, ngiyabingelela abasakazi bami abahle kuStudio 7 esiphathele umsebenzi elisinika olutsha nsuku zonke. Mina okhulumayo ngumfana walaphana komayeza enanda ngokuzalwa kwesakonkomo isigodi, ngizehlisa kakhulu ngaphansi komthunzi wesizwe samaNdebele. Ngikhonseni kakhulu kakhulu ngithi lelalizwe sihlobo zami as long indaba yeGugurawonde ingalungiswanga angeke lilunge ngoba siyakhala sisizwe semathebeleland baloko bekuziba ukuthi bayilungise le ndaba vele amabhadi awadlala lilandela lalelizwe ngoba isizwe siyakhala sisemnyameni ngoba bengafuna ukuyilungisa engikwenza ukwenza ngisho lokho ukuthi abantu abakwenzayo baloko bephethe umbuso bayihlele ukuzisola abaziboni belephutha ngoba umthetho wafana ukuthi ngabe bavusa laba bantu abafana ukuthi abasehlalweni abantu laba kodwa ke anyway uNkulunkulu ngiyokwazi ukuthi uzoyenzani sibonge laphana ukuthi uNkulunkulu aligcine iphephi lesizwe semaNdebele lingakhathazeki ngelinye ilanga uNkulunkulu uzolikhulula kule corona engapheliyo mhlawumbe le fike manje corona izasishidlule kodwa le yakithi engapheliyo kuyazi inkosi ukuthi uzodlula kanjani so ngalokho ngithi hayi ngiyabonga sihlobo zami uNkulunkulu aligcine iphephile libahle linjalo usokuthanda ukungihlupha nje lokho sengikuzwa ekhaya akwenzakalayo lasezikolo lapha khona kwenziwe isimo selizwe sedola elingahlali kahle uma sofanele thina sizakhamizi sithengele amatisha ama-laptop kuyinto enjani nale kodwa ugovernment ebekhona ugovernment usenziwa ngubani ukuthi ixhase izikolo zakhe yonke into efuneka esikolo ufanele ithengwe izakhamizi angazi noma iyenzeka emathebeleni kodwa noma iyenzeka eZimbabwe kodwa kodwa leyo nto leyo ayisiphathi kahle ngoba siyawathenga lawo ma-laptop sibhadale izikolo ifisi abantwana abafundi manje ukuthi sikwenzelani lokho lama ngikwazi kwazi bona bona abasiphetheyo abasifusa ngendlovu iyangena yona lakhe labakhona izwi libusa ngama-social issues sibili ipaze hayi akola ndaba sihlobo zami ngizagcina ngokuvalelisa ngibingelele izihlobo zami zakomayeza zonke la ezikhona imbulika amayeza yonke la ikhona ngidayiphile eGoli nasekhaya ngidayiphile imbulika amayeza ngiyayithanda kakhulu ngiyabonga kakhulu
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika uMongameli Joe Biden usefeze uhlelo lokuthi kusiyafika amalanga alikhulu ombuso wakhe sokuhlatshwe abantu abayizigidi ezilikhulu i-100 million kungakafiki leso sikhathi ayisifakile abanye bathi lokhu kubonisa ukuthi uzenelisa lokuvuselela umnotho welizwe kungedlula ubhubhane lwe-COVID-19 sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika unkosikazi Priscilla Ndlovu
uma sikhuluma ngo President uJoe Biden ngezinto asezenzile usuka elanga lakhe lokuqala zofika lesi sikhathi nxa ukhangela ngelihlo elibanzi ungela lihlo lokuthi wena ukhangela ngenxa ukuthi ungumdemocrat kumbe ungumrepublican singamchayela ihlombe ukuthi usenze izinto azithembisayo yona le stimulus aseyipasile phabantu imali eyinto enkulu kakhulu ngoba imali yakhona ikhangela ukuthi izasebenza ezigabeni ezijiyeneyo ikakhulu lapha ngeCovid iCovid abantu sebehlatshiwe bayahlatshwa abanye sebehlatshwe wesibili ngeviki eliphelile ukukhulume ngokuthi yena asiyafika uMay ekupheleni kaMay wonke umuntu omdala ofuna ukuhlatshwa iCovid uzabe sehlatshiwe ngibona mina ngenxa ukuthi bengiye kokwabantu laba abamele behlatshwe kathesi kodwa kulesi state engikhona izolo ngitholi i-email evela kudokotela wami ukuthi sengingabuya ngizohlatshwa so lapha kutshengisa ukuthi inani labantu abahlatshwayo seliphezulu and kuhamba ngespeedi esikhona lapha engihlala khona ngeviki eliphelileyo i-stadium se-football lezi ezinkulu lezi ukhangele ukuthi nxa imagine i-Barber Fields kumbe i-National Sports Stadium ivuliwe abantu behlezi lama-desk abo lama-injection bemele labantu abazohlaba kuyimpumelelo enkulu kakhulu leyo uthi within 100 days yakhe ngibona ngani izinto kade ezithembisile zizaphumelela sabe sesile mali yokuthi siphume phandle siye kudla sisipende sabe sesihlatshiwe iCovid kulezi mali zokuthi izikolo zivulwe kulezi mali ezingena ukuthi abantu abagulayo bahambe baye esibhedlela ezingena ku-Obamacare ziningi izinto eziphakathi kwe-stimulus list and yizo izinto ezizamenza ukuthi abe successful
siyabona ukuthi kube lokhetho lokunye okunjalo kodwa elizweni leZimbabwe kuthiwa khona ukhetho alusoze lube khona ngenxa yendaba ye-COVID-19 ubona njani wena udaba lona
lapha nizakuthi umbuzo lo nxa ngiwuphendula mina ngizawuphendula njengomuntu ongumZimbabweni ongela political affiliation angiso umuntu wezani angiso umuntu we MDC ngingomuntu ngiyazibuza ukuthi nxa kungaba le election abantu bachona emaralini njengoba sithanda amarali be campaigner begcwalisa i-stadium abantu belayina besiyadinga izithupha zokuthi bavote baphinde bayilayina bayevota singelayo imithi yokuthi umuntu nqa angagula ayisila njengalapha osokule mithi yokuthi nqa abantu bathe sibangabulwa iCovid nqa ungelayo enye into engakubambelela phansi uyasila njalo sebaba le vaccine thina kasilayo le vaccine asikabi lekota yabantu asebehlatshiwe impumela yakhona ngemva kweelection umhlaba wonke ilizwe lonke nje nxa singatholakala izalukazi lamaxhegu labantu nje abavele bezigulela eminye imikhuhlane sebele COVID singakubamba sikufayi ngayiphi indlela thina nxa sibele election angike izwa isindaba yokuthi eZimbabwe kuthiwa i-election ngikuzwa ngawe kathesi but mina just ngicabanga njengomuntu weZimbabwe ukuthi nxa kungavulwa lokhu kuthiwe kwenziwe singelanto esiyiphetheyo siza kuthi ukuthi le mithi ukuthi sigeze lapho esihamba khona semaralini sigqoka ama mask angkhona amanye ngokuzenzela ezindlini asila ama sanitizer sizidubekile kodwa eralini siyahamba
unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ube khuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Seattle eWashington State.
Namhlanje ngesikhangele inhloko zendaba izikolo ziyavulwa namhlanje okuhlandla lesibili kulokukhonona ngokusilela kwemali lokusabela ukuthi igciwane le-coronavirus lingalumatha ezikolo inani lababulawa i-COVID-19 lokhu liphansi kubhubha phose oyedwa ngelanga sokusele amalunga ebandla le-MDC Alliance angamathumi ayisikhombisa 73 edalele ephalamende kulandela ukuxotshwa kwamanye Silugqiba lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.